Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 28 Mabasa 2019 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kugedwa amathambo abantu ababulawa yikukurawundi eJolojo.
Okungijabulisileyo yikho kona lokhu ukukhipha amathambo akhe, hhayi ngizwe ngikhululeka emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiwarido ukuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi walaliswa ngaphi njani. Hhayi namhlanje kodwa hhayi sengikhululekile.
Umfundisi obone kugejwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafelwa isihlobo ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Nesikhathi kuqhasa ukutholakala izinto kuthiwa zafakwa kanye labo abanye bakhanyisi bavuke ngokukhala okuthile.
Sizalethulela ezamasiko.
Ngangibone nje amanye ama-jokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbe kwezicahlombo okwani kuyabe kungabonakali. La bantu laba esihlangana laba abasitshela sibakhangele la umuntu usuke ungamazi umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo.
Lingakhuthwa lohlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission ikale namhla ukugebha amathambo abantu ababulawa yikukurawundi incedisana lenhlanganiso yekuthula trust izihlobo labangane. Ugejwe amathambo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma lomkakhe uJustin Chuma eGwayi endaweni eyaziwa ngokuthi cross level esiqintini sakosiphepha esabelweni seMathebeleni North. Ababili laba ababetshadile badutshulwa bezama ukuya kobulawayo ngo-1983. Sixoxele intatheli zindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu obone kusenzakala lokhu ongokuqala ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa yikukurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 eMathebeleland neNkabazwe.
Ngisekhosini kwesiphepha eCholocho lapho okubekwa kwadutshulelwa khona uJustin lonkosikazi wakhe uMangwenya bejonge ukubuyela kobulawayo bebalekela umbhuqazi wegugurawundi ngo-1983.
Singathi-ke kuyini okubonile khonapho bekulabo bani kusenzakala okwenzakaleyo?
Bekunezisebenzi iqula lonke le ukuthula trust likhokhelwa ngu-Sherry Apple onguye u-director obekhokhela ukugejwa kwamathambo lawa bewakhipha ngobucoco obuphezulu bewafaka lapho kumele bewafake khona bewathwala bewasa kuma-laboratories obulawayo ukuthi kuyohlolisiswa ukuthi yibo ngempela na. Bekule National Peace and Reconciliation Commission bekulo baba uChief Justice uNare ehamba lomunye wakhe ukhomishina uLeslie Ncube bakubonile konke lokhu kusenzakala. Ngesikhathi ubaba uChuma ebulawa lenkosikazi yakhe kubikwa babethwele iradio, iumbrella lesikhwama konke khonokho kutholakele engcwabeni labo.
Singathi-ke nxa usukhangele abantu unxa kade bakhangele emehlweni kade bekhangeleka benjani besenza khonokho?
Abantu bemuli yakoChuma lakoNgwenya bebetshengisela ukudabuka okukhulu kodwa enkulumeni yabo bathi sokuzabanika ukuthula sebelinde ukuthi kuyehlolwa bephiwe amathambo lawa bewabeka ngesiko labo ngoba bekuyinto ebingabaphathi kusukela kudala njalo bekunzima ukuthi bebeke kutsha izihlobo zabo lezi ngoba uhulumende ebengakhululekanga ukuthi bakwenze lokho.
Siyabonga kakhulu-ke Anastasia. Sixoxe njalo lomnumzana Enoch Ngwenya umne wabo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Ma ngisakhumbula kahle kwaku-1983 kodwa i-date nelanga hayi lwengasalikhumbuli kahle.
Singathi-ke khonapho-ke babuya ebutheni bafika bathini?
Izakhamizi zakhona lapha bathi vela zange bakhulume nabo kutheni bathi bathutshela elokhuzeni empambukweni yesiporo nelokhuzeni nomgwaqo bavele bathutshisana nawo amasotsha khona asababiza bathe bebizwa basondela duzane nawo lawo masotsha avele abadubula indoda kasisi ngemva kwalokho sengiqeda ukudubula indoda kasisi usisi wabe sekhala uthe sekhala laphana basesithi yono sibulale la imfazi wedistance base beyambulala
vela abazange bakhuluma okuningi vele
hhayi abakhulumanga okuningi
singathi nje uzwa njani namhlanje njengoba ke lisuse amathamba khonapho-ke
hhayi okungijabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathamba akhe hhayi ngizwe ngikhululeka emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiworried ukuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi walaliswa ngaphi njani hhayi namhlanje kodwa hhayi sengikhululekile sengilinde nje ukuthi basinikeze amathambo sikwazi ukumbeka ngendlela esiyibeka ngayo thina bakongweni
singathi-ke amathambo ahanjiswe ngaphi okwamanje
okwamanje akukhombisa ukuthi ahamba nabo laba abawakhiphileyo
abathonga ukuthi bazawenzani
bathe bayiwasa elaboratory abawakhangela khona yena bathi ngemva kwalokhu ma sebeqedile ukwenza lokhu abakwenzayo athinki sebezosibuya basibize-ke sebesinikeza-ke amathambo lawana ukuthi hhayi sesiqedile esikwenzayo umuntu ngumuntu wenu ngempela amathambo langawenu selingabeka ngendlela elibeka ngayo
umnumzana Enoch Ngwenya ngumne wabo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma owabulawa igugurawundi omunye obesendaweni le ngumnumzana Amon Joseph Chuma umne wabo kamuyi owadutshulwa lomkakhe unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma
umufi ngumne wethu ebengimelama kwesibili wabulawa ngokudutshulwa
kuthiwa bamdubula kutheni
hhayi kwakungalasizathu vele nje esokuthi babadubule vele kwakungalasizathu ngoba vele kazange akabamba umphopho empilweni yakhe
singathi kodwa uzwa njani amathambo akhe esegejiwe khonapho
hhayi mna mbona sengizaba ku-safe place ngoba bevelekuhlala kungikhathaza isikhathi sonke ngoba every time nxa ngifike ekhaya ngidlula khona ethunendo leni hhayi lisegangeni 19 kilometers away from home
kujoni kodwa-ke lamhlanje sokwenzakale lokho
kona inhliziyo yami isizazala phansi plani uplan b ukuthi sengambeka ngapho
uthini umndeni wenu ngakhona kokwenzakaleyo
hhayi umndeni wethu lawo hhayi-ke awulasimposibi lawo nje sebekhululekile ukuthi isihlobo sabade sisegangeni sekuphumile egangeni
abenhlanganiso yekuthula trust bathi bazama ukunceda ukugebha amathambo abantu ababulawa igugurawundi ngendlela eqondileyo
ngokubona kwami kuphumelele kakhulu
ye so ubona zandiza kwenza okunye okuningi kumbe khonokho sokuphelele khonapho
ngokunye okuzayenzakala ngoba umonakalo wabamkhulu yona indaba
ye
futhi kuyaaukuthi kona i-NPRC yona izaqhubeka ilungisa into ezifana naye
ye singathi kuyasebenzeka kodwa
okwanamhla kusebenzekile asibonanga into ezindlela umsebenzi
ukuze uya phambili lizakuhamba ngaphi lisuka lapho awuleqiniso lokuthi linayani
thina sihamba ngemva kwe-NPRC ngoba thina we only provide technical expertise nothing else so silandela ngemva kwabo
bekulabafundisi njalo kugejwa amathambo abantu laba
mina ngingumfundisi urabson zikhali
yebo baba zikhali lisebenze njani khonapho
hhayi kusebenzekile
singathi-ke nxa usukhangele imuli izenezi ezilabantu abagejwe amathambo khonapho uthe ubakhangela wabona bekhangele kanjani ebusweni
ngesikhathi sikuqaliswa bekhangelwe lokudana okuthile ngesikhathi kuqala sekutholakala izinto okuthiwa ngafakwa kanye labo abanye bakukhanyisi bakube nokukhala okuthile then ngeke kuthiwa sekukhitshiwe sekukhitshwa amathambo sefakwa lapha ngabantu bekubuhlungu kodwa kugcineni sekuxoxwa labo abaningi bathe bona sebesizwa okungunywana phakathi kwabo sebengafika esigabeni khona mhlazana beyabeka abathandekayo bethu abathandekayo babo sebezadela ngoba sebebabonile laba abayizihlobo zabo kungakenziwa khona lokho kube kuvele sibili kungani balokuthandabuza kuthize ukuthi kulento enjalo yenzakalayo
singathi-ke kuyiwa phambilini ubona zani kuyanceda yini abantu khonokho umfundisi
yes kungauhlelo olungaqhubekelela phambili kuzanceda abantu ngoba abantu bayaswele ukuthi babe le-closure kuye bafike esigabeni ubona sibili i-reality ukuthi umuntu abasile for sure wafa
kukhangelelwe ukuthi kuzagejwa amathambo abantu abaningi ababulawa yigugurawundi okwakuthiwa yayidinga amalecatsha ayecatshangelwa ukuthi ayesekela umuyi ujoshua mqabuko nyongolonkomo owayikhokhela ibandla lezaphu unkomo owakuphika lokhu wacina ebumba uhulumende womanyano lowayengumongameli umnumzana robert mgabe ongazange axolise ngombhuqazwe wegugurawundi umongameli emerson mnangagwa uthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngombhuqazwe lo njalo lokuthi begebhe amathambo ezihlobo ezabulawa ikukura wundi. Umnumzana Joseph Juma webandla lezanu-PF uthi lokhu kuza kwenza ukuthi abantu ababulawelwa izihlobo zabo bathotshwe inhliziyo.
Into enhle ngodaba lolu okathezikuyena sokuvula ukuyena azikhulumele isibonisa nemi. Into mina engafuna ukubana yigxizelele kakhulu ingene ebantwini kuyena asivuleni ama-avenues wonke esingabe silawo sikhulumisa nemi isiboneni. Uyabona into one abantu abanganazeleleni. Nxa ungabamba inzondo phakathi kwakho ngoba omunye umuntu ukuthambanisile ehluke ukuxolela lwani umuntu uyahlala lobele power over you amandla phezu kwakho ngoba wena uyahlala lobuzondile okuthi mina kuza kuvalela ubana ukwanise ukuya phambili kokunye bengahamba phambili ngakho uphumelele ngakho.
Umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave.
Bengana masiva we
senziwe manje
ngela baba mkhulu babe lobola usenzi
lokandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngodaba ongani luphatha abantu ngendlela ezijeneyo. Lapha sikhuluma ke ngothando. Omunye umuntu uyabe seNgilandi, omunye seAustralia, kumbe omunye seZimbabwe, omunye seIsrael, kumbe endaweni ezinjalo. Nginenhlanhla ngoba ngilonkosazana noMalanga Bhebhe lobaba ke uVolta Moyo. Mabhebhe kunjani mama?
Ngiyaphila baba. Uduve unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani lonke bakithi.
Siyaphila kakhulu. Sikhase ngawe Mabhebhe, sibe sicela sitshaye ngamafutshane indaba leyi. Kula khona ukukwabude uzokuthiwa abantu bayathandana omunye ule. Kuyasebenza khonokho?
Ah, kulezi nsuku kukhanya kuyasebenza baba Uduve. Kuya ngokuthi uhlangene lomuntu onjani. Abantu kuyasebenza, abanye kuyabasebenzela, bathathane, bahlale. Ngoba sokuyindlela esihlangana ngayo, akufela ngenye indlela.
Liyabe likhuluma nje ngomlomo kuphela khona pho
kulama video liyakhuluma likhangelene ngoba vela ngithi manje bese betshintshile ukuthi umuntu ukhonjiswa njana. Ngithi umuntu bese thatha kuphela iphone number ukavela uvume iphone number usumvumile umuntu. So mina ngubona umehluko wakho kuyafana ngoba liyayenza ama video calls ligcine selibeka lelanga lokuhlangana selihlangana selibonana libona ukuthi liyazwanana yini emoyeni into enjalo egazini uyabona. Baningi impela abantu engibaziyo mina abahleliyo manje abahlangana ngabo WhatsApp laba Facebook into ezinjalo.
Ye baba Moyo, nantu udaba lolu yaluzwa layo lapha ke kuyasebenza yini konoko?
Ye abanye kuyabasebenzela ukuthi babonane ngendlela zona lezo zaboma khalekhukhwini babuye njalo bathumezelana izithombe. Babuye bafake lamadithi okubonana babonane bathandane bathi kuphathelane lengozi eziningi ngoba ikakhulu umuntu wakhona uyabungamazi sisi nxa umuntu ezifaka kumakhalekhukhwini ezithatha izithombe uzithatha ngendlela ozayibuka endlela ezakuthabisa wena ungamazi. Kuthi nxa selibonene intsha leyi sebebonene sebehlangana bakuthole ukuthi ayisibo bona abantu ababecabanga ukuthi yibo bona sebeqalisa ukubonana ukuthi ngenza iphutha indlela yakhona ibingayisiyo ebemele ngidinge umuntu engahlala leyo kwempilo yami yonke.
Khonapho-ke Mabhebhe ukuthi kuyafana phela lokuthenga ingulube esakeni. Lapho ukuthi uphulukuhlu nje kade umuntu ufake nje isithombe sakhe sakudala esesengumfanyana ukuthi uyadibana layo umthole ho nangokomuntu.
Ngivumelana layo ubaba Umoyo into ayithoyo ukuthi umuntu laphayana yikho ngangibone nje amanye ama-jokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbe okwezicathulo mbokwani kuyabe kungabonakali. Uqinisile kodwa into esingayitho labantu laba esihlangana laba abasishela sibakhangele la umuntu usuke ungamazi umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo. Yikho kunamavidiyo. Ividiyo ma ufuna ukumbona umuntu ukuthi hayi unje. Ividiyo uyabumbona akufani le mpikitsheni. uyabona into engiyithoyo. Kodwa kwe-character yomuntu ukuthi umuntu vele uyimhlobo bani lokhuyana abantu bayakufihla even umbone in real life. Omunye umuntu usungahlala la uye discover ususendlini ukuthi hayi phela ngathandana lomuntu oluhlanya vele la. Kodwa kungumuntu okade ekukhombise likhangelene ngamehlo kungasikho emafonini. So mina ngibona ngathi kuyafanana nje.
Baba Moyo siyakwazi ukuthi kudala sibili wasithi nxa ukukhombisa intombi. Ishaya isihlahla nje isiphundle siphele du amahlamvu lapha. Kwakungabumnandi ke khona kuyana nxa sokuqathaniswa lakhona kokwenzakala kulezi nsuku.
Kwakumnandi kakhulu ngoba kwakunginika ithemba lokuthi ukwala kwakhe okwamalanga elokhu equmaquma amahlamvu ezihlahla mhlawumbe hayi ayiso umuntu ongaphokuvuma wonke umuntu lawo uthi lapho suvumwe khona uzithaya isifuba ubone ngazathi hayi uvume mina kuphela ngazathi avume enye indoda ngaphandle kwami. Le indlela esikhona yalezi nsuku yes ngazake siyibalekele bathi indlela zakhona laba abatsha bathi mina hayi angincomi kangako.
Ngithathelele ithuba zulukandaba ukuthi mbonge unkosazana Nomalanga Bhebhe ingcweti kwezamasiko esintu, mbonge njalo lo baba uVolta Moyo ingcweti layo kwezamasiko esintu. Baba Moyo ungathinelwa kusasa.
Siyabonga
Mabhebhe.
Siyabonga kakhulu.
Yes, sibonga kakhulu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo unkosazana Nomalanga Bhebhe kanye lo mnumzana Volta Moyo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Bayawagcina amasiko wawo. Owawusenziwe manje.
Yeah, kwamanje sike sizwe ezibhatalane lezabatha silo Mike Hobe.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngumike wabe namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Keith Moyo owephephandaba ele Urban Culture Magazine ngobulawayo. Sixoxa losuku lwe World Press Freedom Day lona oluthakazelela umhlabeni jikelele kuliviki ngolwesihlanu. Usuku lolu lule njongo yokuthakazelela imisebenzi eyenziwa ngabantu abakumsebenzi wokuba yintatheli lezindaba. Ngiyakwamukela uhlelo lwethu labatsha. Unjani mnumzana?
Hayi, ngiyaphila. Njani?
Hayi, mina ngiphilile. So Keith, yini umbono wakho mayelana losuku lwe World Peace Freedom Day?
Kumele kube losuku lapha esikwanisa ukuthi sikhululeke njengabantu abayivoice yabantu. Ingazi ukuthi into leyi ukuthi iya achieveka yini, angikwazi.
Awungitsheleke Keith, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba yintatheli zindaba?
Anayo ukuthi vele ngikhule ngumuntu uthanda nje ukubala ya uthanda indaba zabantu nje but well ngacina decide ukuthi ngcono ngikwenze kube yi career because I believe if you are a journalist you are the voice of the people, you are the ear and i voice yabantu.
Ubona ngani abantu abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba ikakhulukazi eZimbabwe bayahlonitshwa na?
Hayi, lokho asikafiki yikho eZimbabwe. Mbone ngani eZimbabwe kusase khona ukuthi abantu abakuthathela izindaba bahlukunyezwe. So kutshengisela ukuthi i-freedom yabantu abakupress ayikabi khona. Kimi mbone ngani eZimbabwe sakhatshana ngoba usathola ukuthi kukhona ukuthi umuntu ongu-cameraman ethatha amapikisha emgwaqweni, uthole esechaya ukuthi uthathelane amapikisha. Nginike i-example yokuthi mhlaka ngo-January ngenxa ye-press, i-freedom of expression abantu abalayo, kwagcina sekumele kuvalwe i-internet. Okutshengisela ukuthi the freedom of expression through the media is still a sensitive thing.
Ayi, asigqibeni ingxoxo yethu yalamhla. Ulawini amazwi okunikeza abantu ikakhulukazi wonke umuntu ongisakhulayo odlayi lami isifiso nginaso sokuba yintatheli zindaba, kodwa ngiyasaba ngenxa yokuthi ngiyibona izinto eziyenzakalayo emphakathini. Iyintatheli zindaba ezijiyeneyo, abanye bayaboshwa, abanye bayashawa. Ulawini amazwi okubanikeza.
Ukuba i-journalist is something that is very difficult. Kumele uzimisele and ube prepared, especially nxa uzangena kuma socio economic issues lawo ungathi ngezopolitiki or into ezingathi zi affecta umphakathi. Kumele uzimisele ukuthi kuzaba khona nje ukuthi okuzayo layo ukuhlukumeza. kodwa mina ngombono wami ngumsebenzi okumele umuntu uzame nxa ukuthi ulawo enhlizweni yakho. Njalo abantu kumele baqalise ukusebenzisa esikubiza ukuthi citizen journalism. Akumelanga kulezi nsuku wonke umuntu use report ngenxa yokubuya nje kwe-technology esesilayo. Umuntu usekwanisa ukuthi adobe ifoni, sonke singama-reporters. Nxa uyi-adobe ifoni ukhuluma ukuthi hhayi emzinikazi khathesi kulabantu abatshaywayo uWhatsApp utshela nje abantu egroupini. Suyintathela izindawo ngoba wena uthathe into oyibonileyo uyibeka ebantwini uyiso uphinde ube zindle uphinde ube ngumlomo wabantu. So nxa unjalo la usuyintathela izindawo. So ngakho abantu kumele isikhathi sonke bazame ukuthi baphushe i-citizen journalism.
Nangu Keith Moyo intathela izindaba yakobulawayo owephephandaba ele-Urban Culture Magazine. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 iyona username yami. Nxa zikhona ezinye iindaba eziphathelane labatsha elifisa ukuthi sizithinte kuhlelo lwethu labatsha lingangixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo lokuqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 isikhathi 2 kwanelo kwalamhla. Olivalisayo ngenjabulo igama lami ngu-Mike Hobe, swakaza omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Okwamanje ke sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla, usiphathelene lamhlanje?
Siyahlana njalo bathandeka lenkosi, sihlangana enkonzweni yethu yanamhlanje lapho sizabala khona encwadini kaLuka isahluko 24 ivesi 16-31. Kufundeka kanje: kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. 31. Amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. Amazwi la akhuluma ngamadoda amabili ababehamba uhamba ababili kuhamba besuka eMawusi besuka eJerusalema. Amadoda la ayexoxa ngokwakwenzekele njengoba siphuma nje ePasikeni, bebonisana ngalokhu okwakwehlele ababephila ngaleso sikhathi kuleyo ndawo. Into esemqoka lapha ngamehlo, ngoba kuvesi 16 lapho sibale khona ukuthi kepha amehlo abo ababambekile ukuba bangamazi. Baningi abantu abahamba uhambo kodwa emehlo abo engabona. Hayi, so mehlo enyamala esikhuluma ngawo, amehlo athi nxa ebuhlungiswa adinga lamangilazi kumbe izibuko. Sikhuluma ngamehlo angaphakathi okubona okujulileyo okwenzakala empilweni. Iningi labantu siyahamba sisenza lezi zinto, sikhuluma le nkulumo ngobana sikhuluma njengezimpumputhi abantu abangaboniyo. Laba bantu babekwazi ukwenzeka le nkalathi yendaba. Ibhayibhile lithi kodwa amehlo abo abebambekile. Kuningi okubamba amehlo abantu izinto esizibona ngamehlo enyama, sizicabange ngengqondo zethu, zisiphambule ukuboneni into engaphakathi. Nxa usenza ulutho dinga amehlo enyama lamehlo angaphakathi, kuthi kambe lokho okwenzayo kuyakusa ngaphi, kuyakufikisa ngaphi. Ubone phambili ungaboni eduzane. Yikho la madoda lanxa ayihamba besithi bayabona bengawele emagodini kodwa amehlo abo angaphakathi ayengaboni lutho, kwakubambekile, kwakuthi ngci emehlweni abo. Babesizwa ngendlebe bekhuluma ngemilomo yabo kodwa amehlo abo angaphakathi babengazwisisi ukuthi kanti kuyini lokhu okwenzakalayo. Njengoba ngisitsho, bakhona abanye bethu siyahamba kasibone ukuthi kwenzakalani, kasijulise ingqondo zethu, asivule amehlo omuntu ongaphakathi ukuthi sibone ukubana impilo zethu sizimisa njani, ukwenzela ukuthi singaze sathi nxa sesihambile ibanga amehlo ethu avuleke lamathuba engasekho. Yikho kuvesi 31 ukuthi amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. Amathuba ayasedlula, amathuba ayasiya eceleni, ngobana amehlo ethu abe savalekile ngesikhathi amehlo ethu evuleka lawo mathuba mhlawumbe ikwenza okuhle ikuzwelana labanye lo esiyabe sikhanyela ukubana sincedane laye siyabe isikhathi siyabe sesingasekho kukangaki ukuthikaza udonda ungenzi okumele ukwenze usenziwa amehlo akho angaboniyo uthi uthixaqabu uvula amehlo angaphakathi kuvele sekonakele la madoda-ke lawo ayinjalo amehlo awo ayibambekile babengaboni ukuthi bayangaphi lawe mhlobo wami akuvule amehlo akho unanzelele isimo okuso uzikhangele wena ukhangelele abantu labo abahleli duzane lawe abanye bakhalela uncedo lwakho kodwa amehlo akho kaaboni abanye bayadubeka wena kodwa udubo lwabo aluboni ngoba amehlo akho angaphakathi kaaboni uyazikhangela wena wedwa lalaba abaseduzane lawe amehlo abo ayibambekile bekhuluma lawo ujesu uqobo lwakhe azange bakunanzele konke lokhu ngoba babe amehlo abo angaphakathi angaboni lutho bathi bethi xaxabo amehlo abo esevuleka ujesu wayesehambile ungasaleli emuva mbone ujesu empilweni yakho akusize uphathisane labanye likhulumisane ngendaba ezakhayo elithiye indaba ezidilizayo ngoba yizo ezivala amehlo abantu amehlo akho kawavuleki wabona amathuba okumele uwasebenzise empilweni yakho lempilweni zabanye
kuyiphethe mfundisi
asikhuleke nkulunkulu ongehlulwa lutho sicela amehlo angaphakathi sibone isimo esikuso kwenzela ukubana senze lokho kumele sikwenze ithuba lisavuma njengala madoda komele bakhulumisane lo jesu engakanyamalali sicela ukubana amathuba abuya kithi siwabambe siwasebenzise ngobana sibona ngelihlo langaphakathi hlalela kusukela manje uzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla
siyabonga ntungameli Nkomo Wezemidlalo yenguqu iqembu leDynamos libe nguthiki lobhanqa 0-0 le-Tele1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhlanje. Kweminye imidlalo Capes United 4 Bulawayo Chiefs 1, Herentals 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 0 Chapungu 1, Wange 1 Manika Diamonds 0. Kube okwamanje sike siboneke eBhilitane Manchester United 1, Chelsea 1.
Dear darling, Tandwasami, my sweetheart, my honey, Whiska Popo, Whiska Mlamayezi, my chocolate, my Tambolenkuku, Whismomondia, Unsomoyawami, Aus Tandwa, Tata Utanduluami.
Tata Utanduluami. Tata Utanduluami. Tata
Tata uthando lwami loke ngulikhwa kancube imbongi phela ezwayo khona ngaleke kubulawayo singakehlukani wathi sibone ezibekade zikhokhela lamhlanje ngamafitshane kugejwa amathambo abantu ababulawa ikukurawundi etsholojo umfundisi obone kugejwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafela izihlobo ngesikhathi sombuqazwe kwekukurawundi siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje waluvalisayo ukipstube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.